Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kantemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-11 Nkwenkwezi 2024 olamukelayo nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, elinye lamabandla ancintisayo kukhetho lweSouth Africa selilobele ugatsha lwezokhetho lwalelo lizwe ukuthi kalifuni ukuthi icula leZimbabwe lizohlola ukhetho.
Ngoba vele nxa ngabe sokuthiwa sokunesandla sezandla sibonakale sibe khona, kukhona okuzokwenzeka okungekwenelisa amanye amaqembu ancintisa lolu khetho.
Elinye lamacele ebandla le-MRP selilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi yokumema ukuthi azochasisa ngokuthi kungani elokhu efuna ukuthi induna zikhokhele udaba lokukhumisana umlotha yendaba yegugurahundi.
Sesinanzelela ukuthi uzenza umuntu okhohlwayo kumbe umuntu othiwa ule-complicity ngesikhiwa. Udaba lombhuqazi samthiyela sathi alubanjwa ngamathi.
Abahlenga abawelwe ingozi kwele South Africa sebegqibe umsebenzi wokuzama ukuhlenga abadilikelwe yisakhiwo eCape Town.
Ya, but bekungathi kakhulu abantu ngoba kulabantu abakuthineyo asebehlala kuleyana indawo leyana forafana abalindele ukuthi bahlole i-formation etreleyo. Iningi yalabo bantu kubonakala bengabemalawe labemozambique. Of course abezimbabwe bakhona-ke baswelekale.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elinye lamabandla ancintisayo kukhetho lweSouth Africa selilobele ugatsha lwezokhetho lwalelo lizwe ukuthi kalifuni ukuthi icula leZimbabwe elezanu PF lizohlola ukhetho. Ibandla le-African Transformation Movement elilobele ugatsha lwe-Independent Electoral Commission lisithi eleZimbabwe liyaziwa ngokuba lembali yokungahleli kuhle ukhetho, ngalokho kumele lingazavunyelwa. Kodwa umongameli Cyril Ramaphosa ukutshaya indiva lokho esithi iqula leZanu PF kalisozo liphatheke kukhetho, ngokunjalo kumele livunyelwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ohlala kwele South Africa.
Siyabona ukuthi e-Africa, e-Southern Africa, bakhona abantu abavumelana nombiko owakhitshwayo yilaba ababeqaphe ukhetho eZimbabwe ukuthi ukhetho kwakungayisilo olukhululekileyo. Kodwa futhi singakhohlwa-ke ukuthi umongameli we-South Africa uCyril Ramaphosa waba ngomunye wabathathu kuSADC abahamba ukuyagcoba uMnangagwa. Kutshengisela ukuthi i-South Africa njengezwe kuyacaca ukuthi ayihambisananga naleya ripoti eyakhitshwa kuSADC ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwalungakhululekanga. Kodwa-ke kusho ukuthi njengobani sibona sisizwa futhi kusiba khona ukukhononda, lokhu sokuhle kunikeza ukuthi kuzoba khona futhi ukukhononda ekupheleni kokhetho lolo leSouth Africa. Kuyacaca ukuthi akusoze kube lukhetho oluzaphela kukuhle, ngoba sike sezwa vele izikhalo ngaphambilini abekhala ngokuthi i-IEC ungathi akuseyona i-IEC yayizolo ebekade ingakhethi ibala.
Njengoba sisizwa ukubana umongameli Ramaphosa yena uthe abazohlola ukhetho ayisiko ukuthi bayabe beza ngenela, yikho kungelandaba ukuthi abezanu PF banxuswe, ukubona njani wena lo?
esikubonayo baba Gandhi singama citizen abahlali be Southern Africa kukhona ubungozi obungathi buthanda ukukhula la e Southern Africa kusukela futhi emhlanganweni oke waba khona owabona ubhala bamaqembu la elo linkululeko owawuse follows sibona lapha iqembu lezano Pierre ungathi selifuna ukuba nguyena unqondo-ngqondo ekuhambiseni ama-elections sigcine sibona sokuhanjiswana ezikantolo kukhona abazobe bengenelisekanga ngokuzokwenzeka ngoba vele nxa ngabe sokuthiwa sokunesandla sezani sibonakale sibe khona kukhona okuzokwenzeka okungekwenelisa amanye amaqembu ancintisa lolu khetho
lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula ezombusazwe ehlala kwele South Africa. Imizamo yokukhuluma labebandla lezanu PF yehlule. Elinye lamacele ebandla le MRP selilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi yokumema ukuthi azochasisa ngokuthi kungani elokhu efuna ukuthi induna zikhokhele udaba lokukhumisana umlotha ngendaba yegugu rawundi. Leli bandla lithi lithethe lelinyathelo ngoba isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukuthi bakhulumisane lomongameli welizwe. Sixoxe lomunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuze sizokunengi ngalolu daba.
Ya injongo yethu yokuthi sihlangane lo baba uMnangagwa i1 sesinanzelela ukuthi uzenza umuntu okhohlwayo kule umuntu othiwa ule complicity ngesikhiwa. Udaba lomphuqazi samthiyela sathi alubanjwa ngama traditional leaders. So this is amukumtshengi ukuthi kulomthetho owasayinwa ngo 2016 June owe Zimbabwe Genocide Act chapter 9 section 20. Ithi yona the prosecutor general of Zimbabwe must prosecute ama perpetrators awumbuqashi. Samnika futhi lokuthi iUnited Nations Genocide Convention of 1948 ithi yona akula any court ngitho even i court ye SADC ngaphandle kwe-International Court of Justice yiyo ele jurisdiction over udaba lomphuqashi. So lapha sesimbiza ngokuthi ulecala lokuthi 1 wawudala umphuqazwe, 2 is complicit to the genocide. Licala kuma sections wonke esamnika wona both on the Zimbabwean Genocide Act and on the African Human Rights Journal Law. So siyambiza why because uzithi yena ungulistening president sifuna uzohlala la phansi ukuthi ungayenge izinduna ukuzitshela ukuthi sizayenza udaba lwegugu rawundi as long ukuthi nasikhona as MRP labantu bakamthwakazi wonke ezinduna ziyasitshela ukuthi ziyesaba nisana naye nina njengepolitical party. Siyambiza ukuthi ezohlala phansi simtshele ukuthi ngakuthi ukhohliwe kehla hayi umthetho uthi so. So asimceli siyambiza we have got the right to do that ngoba konke lena akwenzayo yena wangena ngekhu akukho constitutional. Thina esikwenza is constitutional. So we have got the constitutional right to summon any public office bearer when there is a need. So yikho esikwenzileyo.
Manje njengoba amalanga elamupha wona esefika selitholile na impendulo njalo nxa engabuyanga ukuthi ahlangane lani lizathatha nyathelo bani?
Asoze ebuye kumbe asoze ephendule sokukuye ngoba ama-ministers akhe mhla ka 11 March sabasamona abazange bephendule abazange babuye bonke ngabakithi la Mat North Mat South lebula metropolitan sababuyanga but babekwazi ukuthi licala ukunga-attend indaba yomphuqazi ngoba kuthiwa is article is section D ekhuluma ukuthi complicity is a crime. Then bona bangayekela ukubuya thina njenge-MRP we are a revolutionary party silo option B siyaphambili izinga siyaphezulu angayekela ukubuya we have a stage to which we are going to take and that stage is not yet for public conception.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ngomunye wabagcinisihlalo becele le-MRP. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende yehlule ngoba bezingaphenduli incingo. Abahlengi abawelwe ingozi kwele South Africa sebegqibe umsebenzi wokuzama ukuhlenga abadelikelwe isakhiwo eWestern Cape. Isakhiwo lesi ebesisedolobheni leGeorge eWestern Cape sidilike ngomvulo kulezi sebenzi ezingamachumi ayithoba minwembili lanye 81. Abanye abawelwe ingozi le bacatshangelwa ukuthi ngabadabuka eZimbabwe. Kusiyafika izolo bese kutholakale izidumbu zabantu abangamachumi amane. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius J. Simanampofu, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ya, esikuzwa lapho okuvele eCape Town sithi inamba yabantu asebeshonile iyayikhuphuka ngoba basazama ukuthi bayenze i-rescue mission but ikhanya ngathi i-recovery manje khathesi ngoba abantu abanabadlikelwe ngumgodi bawelwe yindlulela ngemandla ngamabhasi 2 emini bazame ukuthi babakhuphe bathola i-progress enkoreya was very slow so kusafika khathesi ngathi abantu sebethukana ngabantu asebeshonile kuphela.
Sike senza imbiko yokubana iningi lalabo abatshonileyo izidumbu esezitholakele ngabavela eZimbabwe, kuliqiniso yini lo?
Ya, but bekungathi kakhulu abantu ngoba kulabantu abakuthineyo asebehlala kuleyana indawo leyana khonafana abalindele ukuthi bahlole i-commission esireleyo. Iningi yalabo bantu kubonakala bengabemalawe labemozambique. Of course abezimbabwe bakhona-ke basolekale kodwa-ke abantu esibekhanya ngathi baphatheke kakhulu ekudingela i-formation khona ngathi sebehlala khona kusayithi yakhona bebengathi ngabemozambique labemalawe bebengathi baneke kodwa abezimbabwe fani babe khona ngabo.
Yona kahle kahle imbangela yengozi le selike layizwa yini?
Ya, bona abacwaba ngula ngezama-building balimbona ethini ngoba ama-files alani building abatholi umnikazi we-building akatholakali ama-engineers akhe akatholakali ama-architects akatholakali kodwa bayacaba ukuthi yaba yifeyila ye-structure yakho kuthi mhlawumbe imixa into ezingeconcrete abazisebenzisayo azange zibe up to standard kazimenza ukuthi ngoba kakhulu into ezingama-slab bamakholo kufanele abe nesitile esibakhona phakathi mhlawumbe besingekho or besiyi-poor quality bacaba ukuthi kungaba yikho lokho i-investigation yokuqhubeka siya phambili namanje.
Khona kuliqiniso na ukuthi izisebenzi zikahulumende ezihlenga abawelwe ingozi zithe zibone ukubana abantu iningi labantu abakhonapho sibo abadabuka eSouth Africa basebeyekethisa ukudinga kumbe ukuhlenga, kungaba liqiniso?
Ya, kungaba liqiniso ngoba ma into leyisenzakala bekulabantu abaningi bebuye njengamathim amanye amathim asuke eJoburg asuke e-Western Cape asuka e-Eastern Cape e-KZN but entambama izolo ma ngithi ngiyafika abantu ebesebesele abelokhu bebabhizi ayinamba khona seyiphansi kakhulu silesanahafu yabantu ababekhona ma-incident reportwa ngaba liqiniso khonoko.
Lo ke ngumnumzana Cassius J. Simanampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe.
Ekwezemaphandleni, izakhamizi zesiqinti seMenda esigabeni seNkayi zithi kazisabuquthi ebusuku njalo le mini imizi isihlala ilindiwe ngesizathu sokwanda kwamasela agcekeza emizini yabantu ngenhloso yokuntshontsha ukudla lemali ngesikhathi emizini eminingi kathi selidlalela eziko. UNokuthaba Dlamini usabela lolu daba ngokupheleleyo esemaphandleni aseNkayi.
Omunye wabagqekezelwe ensukwini ezimbalwa ezedluleyo ngukosikazi Sipho Ncube webhukwini lakwamadlewudlewu wathi isiga sokusela loku yikuba amasela la agqekezwa ehlomile ngezikhali zokusarha izihluthunelo ekwadula njalo lezivalo.
Ntontshela mhlaka 21 January ngangingekho ngiye lapho engibambabamba khona ngabuya sokuntambama ngathola iminyango ikhamisile kugqekeziwe ngalelo langa kwathatha ukudla kuphela. Ukudla kodwa kunje okunjengabo flour, rice, ama-drink wonke engangilakho endlini kwahamba konke. Ngazophindwa futhi ukutshontshelwa mhlaka 1 April ezivalo ziganyuliwe kwakhitshwa ikopela kwalahlelwane.
Kuzehlakalo lezi uMancube uthi abomthetho kabasondeli loba bebikelwa ngalobu bunzima athi busabalele kuleso sigaba.
Emapholiseni akulanto into esiyitholayo, siyathola khonokho kuphela ukuthi utshontshelweni lani kubhalwe phansi bakutshela sitshela ukuthi hamba siyabuya kuphelele khonapho
omunye njalo ukhathazwekileyo ngalolu hlupho lobusela lokuxeka kwabezomthetho ekuxhaseni izakhamizi ngunkosikazi Legina Sibanda wesigabeni sinye
alubana uhulumende amasela lawa uyavuma ukuthi nxa esebanjiwe ahanjiswa enkambeni agwetshwe apike sibili umuntu abuye esefunde umthetho lokuhlonipha lapho ahlala khona ezakhamizini manje uhlupho olukhona umuntu uyabanjwa 2 days sephunyisiwe ekambeni khona ngale
odidekileyo njalo ngonkosikazi Olita Khumalo omele ibhuku lakweliva wathi ukusela lobo bubangelwa isomiso sendlala kodwa abomthetho loba bengaze bebikelwe ukukhuthala kwabo kuyaxeka
isela beliqonda ukuthi lingene endlini yomuntu lifike lithathe igrocery yakhe yonke igogoko lempuphu eliyabe liphakathi lithathe yebi report ihambe sibili emapholiseni bathi hayi siyabadinga laba bantu lani lingababona sincedisane pho into yakhona a
ubusela lobo bubikwa njalo ezigabeni phose zonke zenkayi ngokutsho kwenkokheli zomdabu kulumango kubuye njalo kukhalele izakhamizi zedethe ezithi ubusela lobo sebuyimvama engxoxweni lesikhulumeli samapholisa emathebheleleni North umnumzana Glory Banda uthi uyakuvuma ukuba sekulokugxekeza emaphandleni kodwa uthi isigaba sebubi yiso esikhokhela kulolu hlupho
mainly in Inyathi we normally have ama breakings
lokhu kuvame kakhulu esigabeni senyathi lapho okugcwele khona otsheketsha abagqekeza emizini yabantu njalo singathi hlale siyababopha okwakhathesi singeza ke sithi sekunzima kakhulu kusabelo sonke
ebuzwa ngokungasondeli kwamapholisa ukubikwa izakhamizi zeMenda uBanda utshelela umsakazo ukuba angeke akuvume kumbe akulandule lokho kodwa uthi okubalulekileyo yikuba izakhamizi inkokheli zomdabu kanye lamanye amalunga ezigaba amanyane abumbe amakomiti okuvikela izigaba awe neighborhood watch committees azaba ngamapholisa ezigaba ukuze abaxhasane labo ekulondeni lamasela uxwayise kakhulu izakhamizi ukuba zidede nxa sezithe zahlaselwa izigebengu lezi wengezelele njalo ethi kuyimvama ukuba abanye bagcine bebulawa kumbe belinyazwe nxa sebethe bazama ukuzivikela ungezelele njalo ukuba akukho emthethweni ukuba izakhamizi zibeke isandla lamasela nxa sebethe babanjwa kodwa uthi kufuze amapholisa esigaba kube yiwo aphatha laba phambilini kokuba bahanjiswe enkambeni kuyajeziswa ngumthetho ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginginokuthi abadlamini
sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Sokweluhle Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ARTUZ sicubungula okubhekane lamantombazana lababalisi ezikolo zemaphandleni
abantwana bedolobheni amathuba amaningi njalo into eziningi zivulekile kiyo balamabonakude balamakhalekhukhwini balani so balakho ukwenelisa ukuthi izifundo zabo ziqhubeke kuhle ngoba bona ezinye izinto banjani baduze lazo bayazibona bayazidinga bazithole eduzane bese kusithi umntwana wemaphandleni uzathola ukuthi umuza ula yona even iwireless yokuthi nje balalele so umntwana wemaphandleni akalawo umcabango ofika kude ngoba akazaka kubone akazaka kuzwe sokuba nzima kuye ukuthi ezinye izifundo nje ezomhlaba kuyabe ezizisela khatshana kulomntwana wasedolobheni ngakhangela impumela zezikolo balutshwane nje abaphuma kuhle kulesikhathi senyanga lesiyana emaphandleni kunzima kuye ngoba abaningi vele abayenelisi ukuthi bathole imfanelo zongkhono zokuthi basebenze akhona ama-organization angengenelele abuye ancedise kodwa ama-organization lawa ayisikho ukuthi akhona isikhathi sonke bayabuya bancedise kuke kuthule inyanga eziningi inyanga lezi ezithuleyo umntwana oyinkazana uyabengela ukusebenzisa abaningi bacina bephutha ukubuye esifundweni ngoba kalanto eziqondakala esebenza ahlala ekhaya zaqeda amalanga akhe ingkhona zaphenduka esikolo lokho kwenza ukuthi asilele esifundweni zakhe angasafundi kuhle abantwana abancane bayahlukunyezwa emacansini bengahambeli phambili kuphele kunjalo abanye nima sehlukumeziwe wazithwala kugcine engasaphenduka ngesikolo ukuthi azothola imfundo yakhe
ungathi ababalisi besifazana bengabe bethwele amagabha avuzayo na ukwedlula abesilisa kumbe labo abasemadolobhe
Ababalisi abafundisa emaphandleni balengxaki eziningi ngoba uzathola ukuthi inani lamatitsha amaningi afundisa emaphandleni imuli zabo zisemadolobheni omunye ule kugcina abantwana sebekhula bengadlali lo mama ngoba umama usemsebenzini khona le maphandleni ubaba laye uthole uswele isikhathi kugcina kusenza ukuthi imuli zinganjani zingahlalisani kahle omunye sehlelile abantwana ba bacine bebencindezeleka ethandweni lukamama iholo lethu liphansi kodwa uza awumnike uhlale egangeni kumbe uhlale usemaphandleni le ungayibona imbuli yakho ikakhulu laba balezimuli zabo ngaphi emadolobheni so imali yethu incane yokuthi umuntu viki ngeviki uzamele ubuyele usiyabona abantwana usiyabona imuli ucine abantu esehlele isikhathi eside engabonanga imuli ulucina futhi umbalisi sokumphaza misa emqondweni wakhe kuhle kulabanye babalisa ngabesifazane abangomama abazimele bodwa balabantwana into yonke ibhekane labo laba bafuna ukuthi bafundise abantu babo bethole imfundo ephakemeyo kodwa behluleka bese kusithi amatisha asedolobheni lawo ngiyabona ukuthi ingxaki balazo sizezenza ukuthi ifolethi liphansi bathi bona kungcono ngoba baseduze lemdeni yabo lo mbalisi ofundisa emaphandleni
ikhona yini imizamo eyenza kube ngcono ukufundisa emaphandleni njenge rural allowance
akulancedo ababalisi abalutholayo i-rural allowance esingakhuluma ngayo yimali encane kakhulu imali encane sokuyisikhathi eside singaboni amaphepha ethu omkhulu ukuthi kanti vele isifakwe kumalini umuntu osuka kobulawayo esiyafundisa ebhinga kufuneka $30 imali eningi iyathola ukuthi i-rural allowance ikukwanelisa ukuthi uhambe i-trip eyodwa usiya lapho ofundisa khona ukuthi kuphenduka kube nzima ngoba isakwana awutholi leyinye eyokuthi uwenze ezinye izinto eceleni ezingakuncedisa kusemaphandleni sinyabo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana sokoluhle ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ARTUZ asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lo nkosazana Claudia Ndlovu olenhlelo zokupheka lokulibazisa uZulu ezitholakala enkundleni zokuphumana okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga
ungasitshela ukuthi sizwa kuthiwa ungomunye walaba abasebenzisa ubulembu iYouTube ukwenza inhlelo ezifundisa uZulu ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwenza
mina YouTube ngikhulisa ama videos akhuluma culture family and rural lifestyle yokupheka oyes ngabona ukuthi khona akunabantu abaningi abavela kobulawayo abakhuluma ngakho khona le so I took it upon myself to try and find out how it can be done and I just dived in and started
Ungasitshela manje ukuthi ngokubona kwakho kuhamba kahle yini uyathola yini usekelo olukhangelele
kuhamba kahle abantu abaseZimbabwe abasabalele umhlaba wonke bayabuyela amavidiyo bayafaka amameseji bayafaka ama-email ngilibonga kakhulu ngithi bayabona sekwenzakala eZimbabwe lokudla abakhula bekudla le mpilo nje esinto emakhaya.
Siyasibone kwamanye amazwe abakwenzayo khona lokho okwenzayo bephumelela sibili besenelisa ukuthola imali ezwayo yokuthi babe bengasayenzi eminye imisebenzi. Wena uyayithola yini imali ngalokho okwenza?
Ye, imali wonke umuntu uyakwanisa ukuthola imali ye-YouTube. Ungavele ufike ku-1,000 subscribers uyakwanisa ukujoyina i-partner program ebhadalayo ku-YouTube. Ibhadala ngokuthi khona abantu bavukela njani. So kuya ngokuthi ma abantu bevukela ngawe uyathola imali eningi. Ma abantu bengavukela amavidiyo kakhulu ngiyamthola yamali yayithola.
Nkuthazo bani ongayinika abanye abasakhulayo abalesifiso sokuthi bayenze khona lokho okwenza?
Okuqakatheke kakhulu kakhulu ikuqala ngoba nxa usuqalile ku-YouTube i-algorithm yakhona isebenza ekuthini ama-videos akho angabukelwa abantu abaningi. Bayaphusha ama-videos akho to ebantwini abanye abaningi abangajwayele bona ama-videos akho. So wena nxa ungela ama-video abasoze baphushe anything. Okuqakathekileyo kuqala uzame ukushare labangani bakho eqaliseni ngoba abantu babengakabona ama-video abantu bangavukela kuba ngcono ungaqala.
Manje inhlelo zakho njengoba usithi umhlaba wonke bayabukela, wena usuke waphuma yini phandle kwelizwe ukuthi uqhelise inhlelo zakho?
Ye, sengihamba kwamanye amazwe ngisiyavakasha, ngisiyabona, ngisiyafunda ukuthi abanye abayenza khona lokho engenzayo bayenza njani ngoba bona sebe-successful.
Manje emsebenzini wakhona lo owenzayo awutholi yini esingathi ngesilungu yi-discrimination kumbe ukukhangelelwa phansi njengomuntu wesifazane?
Ye, ngiyakunanzelela, ngiyakuthola khonokho ukuthi abantu they usually think ukuthi khona umsebenzi lo awuqakathekanga. In some spaces abakuthathi njengomuntu o-serious, bayabezitshela nje ukuthi umuntu ozidlalelayo nje ku-internet beyazisi ukuthi khona this can be a career nezinye.
Abafuna ukuthi babone inhlelo zakho bengayenzani, bengaya ngaphi ebulenjini lapha ku-YouTube?
Well, ku-YouTube basecha u-Claudianzov and then ku-Instagram u-Claudianzov_. Ku-Instagram yikho lapho engi-active kakhulu, kuyabe injalo ukuposta khona ama-recipe noku-update abantu nxa kuleyo nto nje eyenzakalayo.
Hayi,
also I'm working on a website lapho kuyabe kule futhi uyakwanisa uku-sign up ufake i-email yakho uzabu-receive ama-update lama-post bakhuluma ngendaba zona lezo. So abantu bangafollowa ku-Instagram yikho lapho ngizafaka khona i-website.
Hayi, kuyezwakala isikhathi esingasavumi. Ungavaleli sabalaleni.
Yebo, ngiyabonga kakhulu balaleli ukulalela kwenu kungiboleka injelo zenu. Sesizabonana ku-social media. Feel free to comment, like and share ama-videos ami nxa ukuthi resonate with them. Ngiyathanda, please to get the message out there and support each other. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo-ke nguNkosazana Claudia Ndlovu olenhlelo ezithiyeneyo ezitholakala enkundleni zokuxhumana ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo uhlelo lunye ngeviki ezayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
You do my
Ingoma emnandi, ingoma kamzilikazi KB, sigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Hayi, isikhathi kasavume kuba siqhubeke sisonke, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.